Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali ivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 14 Mhlolanja 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, umkankaso wokhetho lwama-by elections usufika kusibanga esikude. Ibandla le-CCC likhala ngokuncindezelwa emkankasweni walo.
Ilizwe lonke labantu balapha eBelfast bathi kajene muthukwana kajene ngesivenda sabo salapha ekhaya. Kangeni ujaha kangeni.
Kambe indlala yalo nyaka imbi kakhulu na kwedlula eminye iminyaka.
Emasimini sekukhuluma nje ngobana vele indawo yakhona kuthiwa ngamasimi.
Amatitshala athi uhulumende uqamba amanga esithi umakhwezele iholo kodwa kungasiloqiniso. Ibandla lezanu PF lisola okwethulwe edalele House of Lords kwele Bilitane lapho kuhlaziywa isimo sezombusazwe lokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. By elections usufika kusibanga esikude. Ibandla le Citizens Coalition for Change likhala ngokuncindezelwa emkhankasweni walo. Kumaviki amalutshwana asanda kwedlula, ibandla leli lavinjwa ukwenza imihlangano emadolobheni ambalwa ngamapholisa ngezizathu ezingacacanga. Izolo khona leli bandla lithi umhlanganiso walo owenzelwe edolobheni leBeitbridge ugcine uphumelela lanxa abalandeli bebandla lezanu PF bebezame ukuvimba ngokuqhuba umbuthano wabo. Umkhokheli webandla leCCC umnumzana Nelson Chamisa ukhangelelwe ukuya eTsholotsho namuhla abeselubhekisa eBhinga ngolwesibili. Sixoxele sikhulumeli sebandla leli esigabeni seMathibeleland South umnumzana Ntando Ndlela.
Msakazi, idolobho leBeitbridge lamhlanje belili yellow, beliyithanga. Abantu besuke kuzonke indawo besiya kustadium seDilibazimu sagcwala sathi nsi. Abantu belande kuzolalela inkulumo kamongameli ubaba uAdvocate Nelson Chamisa. Abalandeli beCCC bekuyinhlabathi lamhlanje eDilibazimu. Abantu bezibuyele ngendlela zabo, akula ngisho loyedwa obethwelwe ngamabhasi, amabhasi akuzubukho njalo lokho kwenziwa ngabanye abangani bethu abathwala abantu besuka indawo zonke ukuze benze ngantho abalosekelo bona bengelalo. Abantu beBeitbridge batshengise uthando olukhuthazayo lamhlanje kuba leli bandla leCCC balithanda kunye kumangalisayo. Bebegcwele istadium seDilibazimu kwathi nsi. Umkhokheli wethu ubaba uNelson Chamisa wakhulumisana labantu ngendlela elothando, ngendlela emangalisayo. Ilizwe lonke labantu balapha eBeitbridge bathi kajene muthukwana kajene ngesivenda sabo salapha ekhaya. Kangeni ujaha kangeni, yiyo inkulumo ibikhona lapha lamhlanje eBeitbridge. Abantu bethakazelela ukubona ujaha uAdvocate Nelson Chamisa. Ukhulume labo kabanzi, wakhuluma ngesifiso alaso ezinto afisa azenzele iMathebeleland, isigaba sakithi salapha eMathebeleland, ukuba ufisa ukuba i-devolution ibe yinto ehamba phambili. Uhulumende kababa uAdvocate Nelson Chamisa uzaqakathekisa i-devolution, okutsho ukuzivusa kwezabelo ezitshiyeneyo, ukuthi yonke into ugcizele ukuba akusekwenzakala ukuba yonke into eyenzakala elizweni yenzakala eHarare. Amadolobho ngamadolobho azaphiwa amandla, izigaba ngezigaba zizaphiwa amandla ukuba zizenzele ezinye izinto ezingadingi ukuba abantu bonke batshone besiyiHarare. Ukhulume kabanzi ubaba uNelson Chamisa ekhuthaza abalandeli beCCC ukuba bayevotela amakhansela ubaba uGranger Nyoni lo baba uMogeni Ncube kube yinto ejabulisa kakhulu. ukuthi abantu be Bed Bridge babone umkhokheli wabo ngendlela emangalisa kangaka. Umsakazi yabo. Umongameli uadvocate Nelson Chamisa obehamba labalandeli bakhe bonke bobathathu, umama uLinet Karen Kore, ubaba uProfessor Welshman Ncube lo baba uadvocate Dendai Bithi, bonke bebethe gwaqa betshengisa ukuba babambene abakhokheli bebandlaleli njalo basebenza ndawonye. Enye njalo into ejabulise abantu kakhulu kuba abakhokheli laba bebengenzanga lokhana kuvamile kuba babehlezi etendeni lezitulo ezinhle phambili laphaya, bebehlezi kunye labantu betshiswa lilanga kunye labantu. Njengoba usazi msakazi ukuba ilanga le-Bed Bridge litshise okunganani, batshengise ukuba abakhokheli laba bamanyene babambene labantu, okuyinto enhle ukuthi ngabe abanye abakhokheli bamanye amabandla bayafunda ukuba kuqakatheka kangakanani uma ungumkhokheli uzehlise kube kanye labantu. Ukhuthaze kakhulu ubaba uadvocate Nelson Chamisa ukuba kudingakala kanganani ukuba abantu bavotele amakhansela la akhitshwayo isikhathi sabo singakupheli ukuze baqedise inhlelo lama-programs ababevele belawo ukuthuthukisa izigaba labantu balapha Bed Bridge. Abantu bakhanye bethakazelela ukuba begcizelela njalo ukuba baza bavotela ukhansela uGranger Nyoni lo kansela owaye ngumeya ubaba uMorgan Ncube ukuba babuyele bayegqedisa ithemu yabo kumbe isikhathi sabo ababevele besivotela ukuba basiphushise ekhansileni. Kube yinto ejabulisa kakhulu, wakhuthaza njalo ukuba lamanye lamakhansela asemathebeleni South avotelwe babuyele abantu bayegqedisa ini amathemu abo. Kube yinto ebeyinjabulo kakhulu uPresident Nelson Chamisa ukuthiya abantu be-Bed Bridge belokunye ukuthokoza okukhulu kakhulu.
Umnumzana Ntando Ndlela, isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change esigabeni seMatabeleland South. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Bed Bridge.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni thina
kwelakithi madoda siyovota.
Ivandla lezano PF lisola okwethulwe edalele House of Lords kwele-Bilitani lapho kuhlaziywa isimo sezombusazwe lokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe. Okuningi sikuzweni kuntatheli izindaba eStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Into enza ibandla lelila thuthela kangaka inkulumo kaLord John Oates ongomunye umgcinihlalo wecommittee yamalunga eParliament eBritane ebona ngendaba zeZimbabwe. Yena utshele idale leHouse of Lords ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uqhubela phambili ehlukumeza uZulu. Lokhu kugcizelwe ngumphathi ntambo obona ngamanyana wamazwe abuswa eBritane eCommonwealth umnumzana Patrick Stopford othi eleBritane likhathazekile ngodlame olwenzakala eZimbabwe, ngakho-ke uhulumende kaMnangagwa kumele akumise konke lokhu. Umnumzana Jogarebi Pupurai lilunga ledale lephalamende engu-chief whip njalo elilunga le-central committee kubandla le-ZANU PF, uPupurai uthi akuna bufakazi okukhulunywa ngele-Bhilitane.
I never expected that a war member of parliament can debate in parliament using social media as a source.
Akukaze kufike engqondweni yami ukuthi ilunga lephalamende lingacubungula udaba olungaka beluthatha emakhasini okuzilibazisa e-social media. Ukulambela ukucubungula iZimbabwe okwenziwa nguLord Oates kumele awekele eleBhilitane, kumele lingadakwa. Kuqakathekile ukuthi bafune isiqinisekiso.
Kuya phambili umnumzana Pupurai ekuthaza ukuthi eleBhilitane alithiyane leZimbabwe.
We are not a British colony and we don't need people whose history is littered with crimes against humanity to play referee.
Sina asisabuswa iBhilitane njalo asifuni abantu abalembali engcolileyo eyokuhlukumeza abantu babe ngunompembe kwezombusazwe wethu. Inhlanganiso yezombusazwe entsha ekhokhelwa nguChamisa asophathi le yinhlanganiso yezikhiwe ehlala isenza udlame ebantwini abamsulwa beZimbabwe. Lokhe labunjwayo leli bandla.
Omunye othisekayo inkulumo yeHouse of Lords ngosaphethe isikhundla semgcinihlalo weZANU PF eBhilitane umnumzana Xavier Zavare.
It's very embarrassing, probably shameful, to see somebody who is highly regarded as Lord Oates in the House of Lords standing up on disinformation.
Kuyayangisa njalo kuluhlazo ukubona umuntu ohloniphekayo njengoLord Oates endlini yeHouse of Lords esukuma ngembiko engasiqiniso ephakulula amanga azwayo ezama ukukhuthaza uhulumende wakhe ukuthi afake izijeziso zomnotho ezetheswa ilizwe leZimbabwe.
Kodwa ilunga le Citizens for Change Coalition CCC umnumzana Abednego Bebe uthi liqiniso likhulunywa nguhulumende weBrithani.
IZANU PF iyaziwa ngokubulala, iyaziwa ngokuhlukuluza, iyaziwa ngento zonke ezibi. Yibo ababulala uMbongeni Ncube. So lokho kasikudingi, kasikuphumputhi, akuphumputwa mbani. Kuyatshengisa nje ukuthi thina eZimbabwe lapha sibuswa iziwula. Even the SADC iyakwazi ukuthi izalo izikiwi izigebenga ngabantu ababulalayo, ngabantu ababi. Babulele abantu, igazi balichithile, sebechithe lomkhono welizwe.
Abomanyano wemazwe akuzwekazi le-Europe awe-European Union EU ngenyanga ephelileyo baqhelise isikhathi sokusebenza kwezijeziso zomnotho ezetheswa ezinye iziphathamandla zikarhulumente we-ZANU-PF lamabhizimusi adlelana lebandla elibusayo besithi eleZimbabwe alikajali lo mkhulu wokuhlukuluza abantu lokwephula ilungelo loluntu. Kukanti eleBrithani lona eselaphuma kumanyano we-EU alikatsho lutho ngokuqhelisa isikhathi sokusebenza kwezithezo zomnotho lezi lonyaka ligcine ukwenza lokhu nyakenye. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami Jesus Banda.
Agambe indlala yalonyaka imbi kakhulu nakwedlula eyeminye iminyaka. Lokhu kwenzakala intengo yempuphu isikhwele ngesilinganiso sokulichumi lanhlanu ekhulwini i-15%. Kulandela ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimoda. Isigaba seMatabeleland South sikhanya siza kuba lendlala embi kakhulu ngoba izulu lingananga kuhle lonyaka. Izulu beliqalelana kuhle ekuqaleni ekupheleni komnyaka odluleyo, kodwa kuthe ngokuya kwesikhathi izulu lehluleka ukuna. Ababona ngezomkhathi babethe bona izulu lonyaka liza kuna okulingeneyo lanxa lingasoze lifane lelanyaka yenye. Sixoxe lodabuka esigabeni seMatabeleland South umnumzana Thandeko Zindimkandla.
Emasimini sokukhuluma nje ngobana vele indawo yakhona kuthiwa ngamasimu. Eqinisweni elipheleleyo emasimini vele kakusela lutho. Lekhaba leliyana elalibukeka lilihle lamandla abantu ababewafakile belima. Ngoba bebelimile sibili abantu bekhangelele isivuno esiza bakhupha endlaleni, kanti hayi akuseyikho lokho emasimini ukukhuluma nje. Akusela lutho, akula lutho, njalo lingaze libuye khathesi izulu ngileqiniso ukuthi liyabe libonguthelela nje amahlanga angasoze abe lolutho. Emasimini akusela lutho, sokonakile. Abantu sebekhangelele nje ukuthi engxenye bazaphinde bazame njalo ngomnyaka lo belimela umnyaka ozayo, ngoba okwalonyaka eqinisweni wehlule kwalile, akusela lutho oluzaphuma khona.
Njengoba usitsho wena ukubana kuyachisa kangaka lezi nsuku, ungasitshela ukuthi izifuyo zona ke zithwele nzima na?
Okwezifuyo iqiniso ezinye ziyaloke sacazimula sabukeka, ngoba na amadlelo asesekhona bona obutshani nje obanyakenye la nxa sobusoma, kodwa hayi zingadobhadobha ngoba lezihlahla ziseseluhlaza indawana eziningi. Zingadobha khonke zikudobhileyo zithole lamanzi okunatha angathi asatholakala endaweni ezithize. Izifuyo zingcono kakhulu sibili kulamabele. Yebo, kambe kule ndawo ezingamba zihamba sithi qaqa lapho izifuyo esezingathi sezimi kubi. Kodwa iningi lezifuyo sikhuluma nje namhlanje kunje nje, hayi zisesengcono zisakhangeleka akufanani lezilimo esemasimini. Ye, umumo lo ungaba mubi kakhulu kwedlula iminyaka edluleyo. Nxa sesikhangela lokuthi abantu kuzamele bathenge impuphu lokunye ezitolo, intengo yezinto ikhuphuke kakhulukazi. Njalo isibangelo la ukukhwela kwamafutha la akhwele isimanga esingakaze sibonakala. Okuyikuthi ke abantu bazathwala nzima ukuthi nxa beswele emasimini bazame ukuyathenga ezitolo. Imali yakhona kayikho njengoba abantu bedliwa ibuyanga nje. Ubunzima buza bakhona sibili. Nangu le-school fees zikhwelile, yonke into ikhwelile, kodwa ongakhwelanga ngamathuba okuthi abantu benze imali. Ngakho-ke ngenye indlela kutsho ukuthi kuzaba lobunzima obukhulu nxa bengavunanga emasimini. Ngoba lalokho kuyingcosana bake bakunike nguhulumende. Akuyindawo lakho, njalo singazi ukuthi yena uhulumende lo eziphaleni zakhe angabe elani. Kodwa engikubonayo indlala.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla isakhamuzi seGwanda ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eGwanda. Amatitshala athi uhulumende ukamba amanga esithi ubakhwezele iholo kodwa kungenjalo. Uhulumende kusukela ngomnyaka odluleyo ubesithi wengezelela izisebenzi zakhe imali ukuze ibhadalwe ngamadola eMelika kodwa lokhu kungayisilo qiniso. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela amatitshala emaphandleni e-ATUS, umnumzana Themba Kuye Dube.
Sanibonani balaleli bakaStudio 7. Sithanda ukulazisa ukuba uhulumende usephila ngamanga. Amanga asewakhulumile kathesi nawokuthi ukhwezele ababalisi lezinye izisebenzi zikahulumende iholo labo nge-$100. Kukanti uGuba Matanga, u-permanent secretary, usebhale umbhalo minute number 7.03.2022 oveza ukuba i-$100 leyi akusiyimali engezelelweyo kodwa phecelezi ikhushini. Nyakenye sithole amakhushini angaba mathathu. Ikhushini eyodwa leyodwa besiyibona ngenyanga yona le engene ngayo. Siyazibuza ke ukuba i-$100 le ibingeyokuthulisa umntwana. Phela umntwana engakhala uthuliswa ngesiwitch. Pho thina singabantu abadala esidinga iholo lethu elatshontshwayo ngo-2018 October, i-$540. Ukuthi singathuliswa ngekhushini asazi ziyozala nkomona.
Umnumzana Themba Kuye Dube isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala emaphandleni e-ATUS ubexoxa ecingweni leStudio 7 eselubhane.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje besikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronic lodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele United Arab Emirates exoxisana lazo wazikhuthaza ukuthi zisebenzele ekhaya. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi umongameli Constantino Chiwenga uthi ibandla le-Citizens Coalition for Change kumele lisole amapholisa ngokuvimba imihlangano yalo mahlayana, hathi ibandla le-ZANU-PF. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani ku Studio 7 salibonani ngiyabingelela ngilelela abasakazi ngilelela abalaleli ngithi linjani bakithi mina ngilesimanga kodwa selizwe lakithi ukuthi umnangagwa uyakuzwa yini khonoko ukwenzakalayo khonapha eSouth Africa mina ngiseGoli uyakuzwa abantu bayaxotshwa amazonke eZimbabwe abantu beZimbabwe ukuthi kati kungeneni sisuka lapha sisiye emakhaya uza sithini njengoba ilizwe lakithi lifile linje zihlobo zami angazi kumbe wona ama-voters asilungisela kodwa kunini kuvotwa vele kungalanto etshintshayo ake sicabangele ubaba lo siyahlupheka eSouth Africa siyahlupheka kakhulu akake zame impela ukuthi avuse ilizwe lakithi lathi sikhanye siziqhenya ngelizwe lakithi ngiyabonga
Salibona salibonani kusitho sevenrai asiyaphila ibizo lami ngurentuma vela obango esigabeni semadokunye yona ngilibingelela kakhulu basakazi besitudio seven kosithandekulomhlanga esikande lobo mpungameli nkomo esilibingelela lelisakazela emsakazweni omuhle kakhulu njalo oweqiniso elami ngizifake ibhodi yamizwakale ngibingelela kunalapha ngibingelela emsakazweni ngiyalibingelela lami ngicela ukuthi ngifike kini emsakazweni ukuthi izwakale lapho kekhona ngiyabonga yabonga ngithengile bingelele
linjani basakazi bakaStudio 7 labalaleli hayi thina apha siyaphila siyalibonga ihlelo lisibhazona basakazi kanye nani balaleli siyalibonga futhi lehlelo lelo elizincedisa kuStudio 7 siphana namacebo siyabonga kulokho siyalibingelela nje lonke balaleli siphilani ngenkosi ukhuluma lapha ngoJengwe ekuhole andamapisa siyabona
sanibonani sanibonani ekhozi sanibonani 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 kuStudio 7 linjani 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 hayi thina siyabingelela yini uTrayfine wakoDube ngibuya eToagwero ngibulisa nje bonke abaseloagwero abakodube kosinayithi ngithi linjani lapho linjani estudio 7 asiyibambe njalo asibambe njalo kuzolunga
salubonani salubonani kustudio 7 linjani linjani basakazi bethu lisakazi lindaba ezingathatha ihlangothi ezikhipha iqiniso njengoba linjalo siyazi ukuthi inyozi zezimbabwe ngezikhipha into ezisekela iZANU-PF kodwa hhayi ezo Studio 7 siyazizwa mpela zisekela ihlangothi zikhipha njengoba linjalo iqiniso hhayi namhlanje zathanda ukuphawula kancane ngendaba kanduna le indaba zinduna le isifuna ukuya kuba ngusekela kaChamisa induna le besithemba thina njengabantu bemathebheleleni manje naso sisiyabambana nabantu bempumalanga yena ngakukwekhuluma kanjalo ethi uyabambana lo muntu onjengomqondisi belungisa inhlupho zemathebheleleni ngoba ma sibambane nabantu abanjengabochamisa bempumalanga hayi angiyiboni ingqubekela phambili engaba khona kithi mathebheleleni ngoba inhlupho ezikithi emathebheleleni zifuna ukulungiswa ngama-leaders awakithi emathebheleleni ngiyabonga Studio 7 ayifunde le meseji yethu bonke nje abantu bakile sindebele bantu bakile sindebele asibambane sibe yimbumba singene emarapisi lungise into ezihlupha emathebheleleni sibone ukuthi singayenza kanjani singabe sihloke sisabambane nabantu bempumalanga la bona ukuthi umkomo wamezana umkomo wayebambele nabantu bempumalanga kodwa bamjikela bamezana bacaa sebezobulala abantu bakithi kodwa singaqoqebana sibe yisiqeqebana sibe ngabantu bemathebheleni so silungise sibone ukuthi singaphuma njani elizweni lezimbabwe njenge-MRP so ma singabuya ku-MRP sikhonfeseni sonke ukuthi singaphuma njani lapha phezu kocingulo lwesikile njengabantu bemathebheleni sifakelwe iZANU-PF ngiyabonga Studio 7
salibonani kuStudio 7 salibonani Zimbabwe omuhle siyalibingelela lapha mina lami igama u-Adolf Shaba Hawu ngiyabonga ngikubona umsenzeke ezonda kithi lapho mbona khona ujaha ebuthelele inkumbi leinkumbi zabantu. Hayi nje nalapho mina ngagwa khona uphethe isizwe, phethe umhede heda sakwazi ukuthi ebambe kuphi. Ngibe nginesicelo lapha ikakhulu kulamadoda ezanu PF abuya kubo live talk afana lo uthiwa ngumabaza lalo uthiwa ngurojista rumbira. Ya la madoda la ngazi ukuthi izanu bengathi bazalwa ngumama munye la abantu engaphika into esegcekeni mayezwa ukuthi abantu umuntu we-CCC wabulawa ngabantu be-CCC khona kunobufakazi obusegcekeni. Zonke izinto even imibuzo ayibuzwayo uziphumela yedwa. Caba mabe buka thina njengabantu beZimbabwe ubona ngani thina siziphukuphuka abantu abangakwazi ukubona into e-right lengo right azizani yaganga kakhulu. Abayeke into yabo le bayahamba 2023 bayalima, ayikho indaba yabo, kuphelile ngabo, kuphelile ngawo. Bekazama ngazo zonke indlela bezama ukumanipulate ama-voters roll, kodwa lonyaka kulonyaka isikhathi sabo sifikile. Ya sesifikile lesi sikhathi abantu balula.
Salibonani, salibonani, salibonani balaleli bo-Studio 7 ku-VOA Ndebele. Hayi lami ngithi nibulise, nibulise abakithi igama ngingiwanda mphuma laphana e-Plumtree. Hayi lami ngithi mphawule indaba lezi zamaqembuqembu aseZimbabwe lezi abaphazamisa abantu. Bayasiphazamisa labo abantu labo beleke benza amaqembuqembu abomunzora labo nabo Thokozani Khuphe baphazamisa abantu. Kwayena yena uNelson Chamisa lo angiyiboni mina into azayenza, ayikho into azoyenza. Izinto ziyaphelela kuwe, ziyaphelela kuyizano kuphela. Lo ukuthi vele nje uChamise ngatshintsha izinto angeke ezithini ngoba ukuwina vele yinto angeke azayibone. Umgabe wafa, umgabe wathi uma esezokufa wakhuluma ukuthi yena wagcina ukuwina ngo-1980. So manje into ezayenza ukuthi izanu itshintshe iphume yini, kunokababekwenza kuyabe sokuphelele kubaqhubeka benze kunoku. Like manje ngoba kuthiwa kwatholakala abantu abangu-300 abaleminyaka engaphezu kwa-100, yinto bani lethi nesingayaziyo? Igama lami ngingu-Wanda mphuma laphana e-Plumtree hlezi kule South Africa.
Sanibonani balaleli be-Studio 7. Hayi ngiyabonga lami ukuthi ngiPaul Mbijana ngizwa ubaba uthuma laphana esithi abanye abezomba ngazo mabe khuluma kumarali yabo embuthwaneni yabo bathi bona uma bengawina bazaletha amakhiwa baleli basebenzisa i-foreign currency US dollar. So ke okumangalisayo kathi khonapho kuyini, njengoba khathesi ungangena ezitolo uyathola kubhalwe ngawo yena leyo mali US dollar esingalayo. Kungcono nxabe sibasebenzisa US dollar ngoba sebe sesilayo uvele usubuyithwele usiyathenga ngayo. Khathesi bona uhulumende khona ucharja nge-US dollar, izitolo zonke zicharja ngama-US dollar kodwa asilayo, sinikwe RTGS. Osokwenza thina sihlupheke ngoba uma ususiyathenga baqala ba-cross-relate ukuthi amandla e-US dollar lamandla e-RTGS anganani, susalungela lutho. Okwesibili ukuthi
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umkhankaso wokhetho lwama-by-elections usufika kusibanga esikude. Ibandla le-CCC likhala ngokuncindezelwa. Kambe indlala yalo nyaka imbi kakhulu na ukwedlula eminye iminyaka. Isikhathi kasavume uba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Esilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.